Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lowesifazana othi wazibonela ngawakhe ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni lakoBulawayo ngolwesithathu lapho kuze kuthe amakhombi amabili kuhlaselwe lemota zamapholisa. Uthi wamisana lawo amapholisa ezama ukuwaxwayisa ukuthi engahlukuluzi. Owesilisa ayimbophile njalo umangele sebona umfanekiso wakhe kumaphephandaba kuthiwa usedingwa ngamapholisa.
Ngasuka ngathi e-town imota kwachayisa ikhombi yachaya imota encane, so ngithe ngiyaphenduka ngabona amapholisa ngoba yayivela imota leyo iqhathaniswa ngamapholisa. Ngithe ngiyakhangela ngabona imota leyana yafika yama isichayisile lana yamaphoyisa yafika yama khonapho. Ithe simile udriver wekhombi wahle waphuma wabaleka, amapholisa aphuma amqothanisa bambamba bamchaya nge-button stick waphunyuka waphinda wafuthi wahamba bamchaya i-250 bamchaya futhi bambamba bamchaya nge-button stick wavuka kwesithathu lapho wawila lapho engangikhona. Ngasengise kumgwaqweni siya khona lapho ngafika ngathi kathi uchayela nomunye so wathi thula wathi futhi sekuthula ayingahle ngazonda ngathi hawo. Ngingathi ngikukhuza wena khwapho lipolisi ofanele uprotethele umuntu, wena ngosumchaya futhi kathi kule mvumo ukuthi lichaye ngoba nalina umsebenzi wenu ngokubopha kathi ngokuchaya. Kazange besamphendeleni ipolisi lamthatha lamfaka emotini. Ngamlanda ngambuza kathena khonokho okwenzayo kubona ku-right yini. Wathi mina ngifunani kikho khonokho. Ngathena umuntu lo omchayayo ngumntanami, lawe ngiyakuzala wena olipolisi eliyifiki, lo layo omchayayo isigangi layo so ngumntanami. Manje kuma ngikukhuza sungathi futhi sekima ngingaka futhi mina ngisomama wakho futhi ngugogo wakho ukuthi ungazomphendula kanje mina ngikukhuza. Ngamkhuza ngakhuluma la isibili ekazange abesaphenduka sekuphendula sokusuka lapha. Ngase singicela inamba zakho zomsebenzi kazange anginike. Yipho kusuka sami ngabhoda kulwane o-driver ngafika ngathi ngicela inamba zakho zomsebenzi, wayala. Yipho ukuphenduka kwami seyalile. Ngasuka ngakhumbula ukuthi ku-handbag yami ngile bhuku lepenseli, ngabe ngithatha ibhuku leliyana ngivula ngabhala inamba zemota zazisithi 379R. Sengizibhalile khona lapho kwabe kulokhuzeni abantu amapholisa sefuna ukuthi asuke. Nxa ngimi phambi kwemota khwapha ipholisa lana selifuna ukuthi lisuke imoto ukuthi linyathele, ngaze ngabona ukuthi liyanyathela. Imoto ithe isisuka yachaywa sibili ngemuva. Ukuthi yachaywa yini lami kangikwazi ukuthi yachaywa ngani. Yafa sibili screen le iwindi screen yangemuva, so imoto lana yasuka yahamba. So mina ngixwayisa uZulu ukuthi lokho kwenziwa ngamapholisa eZimbabwe awasivikeli ngalutho, awasikhangeli ngalutho. Wonokwayo ukubulala ngoba into ebifelwa ngumfana lona amapholisa abamise wangabi le mali yokubadiza ngoba into abayifunayo phela bona bafuna imali. Kanti khona sokwasusa amapholisa ukuthi apatrol emgwaqweni lokuthi ahlale enkambeni evuka esesiya kwenzi ukudinga imali emgwaqweni i-toll gate. Phela eZimbabwe amapholisa ayenza i-toll gate, kwenziwa i-fine raising ngemali yokuthi abantu yena lo muntu ohluphekayo ngiyothathela imali. So umfana wayechayela ukuthi na why engakhiphanga imali ngoba eZimbabwe into esikhangela amapholisa aholela ukwenza i-fine raising every day bavuka besiya khona lapho.
Ukwazenjani ukuthi usudingwa ngamapholisa njalo awuhlalelanga evalweni yini? Kumbe uyathemba ukuthi amapholisa owakhulumisana lawo aza kufakazela ukuthi awubangelanga udlakela wawaxwayisa?
Ngibone senithunyezelwa isithombe sami, ifoto yami ukuthi na kuphume kuchronically kuFacebook eGoli ukuthi kwakhona mina ngibulela imoto yamapholisa. Mina khwapho vele ngangisiye emhlanganweni, kakungethusi lokho ngumna ngaba ngangisiye emhlanganweni ngafika ngangena leyo meeting. Akusho kusala ukuthisa izimoto mina ngangingasikho. Angazi lutho ngokuthisa kwezimoto, so sendlinde ukuthi bambophe ngiyezikhulumela phambi komthetho ukuthi na lokho nokho ku-right ukuthi amapholisa asebenze ukuchaya abantu evuke siya kuma emgwaqweni esiba yi-toll gate senza i-toll gate. Thina saza ama-toll gate senza imali yokuthi na kulungiswa imigwaqo. Ezimbabwe akula mgwaqo, akula lutho. Imapholisa avuke siya kwenza imali yokuthi kuye phikhulumende ukuthi khathesa abantu nabo imoto zonke zozikhitshela ukuthi ena zifanele zijoyine kuzupho ngenkani. Ngathi sebesukile ngahle ngakhangeli ngathatha ifoni ngavula isikhathi ngabona ukuthi ngu-12 o'clock ngoba ngangisazi ukuthi nxa sokufika endabeni zamapholisa kuyabe sokufuneka isikhathi, kwakungu-12 o'clock.
Leyo bekuyingxoxo lowesifazane othi wayekhona kwaqhamuka ingxabangxoza edolobheni lakoBulawayo ngodaba lwamakhombi. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga khonapha eWashington DC.